So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolosibili mhlaka 16 kuNtulikazi 2024 Mokip Stube. Endabeni zethu namhlanje
ukuthi abeZimbabwe basole ububo obuyabe busenzeka eMelika ukwephulwa kwamalungelo abantu kwethuselwa kwabantu ababe bekhankasela iqembu labo kuqondile njengalokhu iMelika layo isenza kanjalo eZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ucothoza uhulumende weMelika ngokudutshulwa kwayengumongameli uMnumzana Donald Trump.
Indlala kuphela swele nzima sele asidli lutho. Abantwana bahamba behliporithi kuphela esikolo.
Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi zithwele nzima ngendlala. Abatsha bathi bayahlupheka kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulobele umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden incwadi esithi eleZimbabwe limale leMelika ekusoleni imizamo yokubulala ukuncedisa kukhetho lukamongameli emele ibandla lama-Republicans uMnumzana Donald Trump odutshulwe esemhlanganweni wokudinga usekelo ngeviki edluleyo. UTrump odutshulwa ngowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamajumi amabili yena wahle wadutshulwa ngamapholisa wafa. Umamnangagwa uvisela uTrump labanye abalimalele kusehlakalo lesi ukuphola okuphuthumayo njalo kwethule amazwi enduduzo emolini yowesilisa wabulawayo. Amazwi kamnangagwa aza ngesikhathi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leMelika buqhubeka bungahambi kuhle ngoba uhulumende weMelika esola oweZimbabwe esithi wephula amalungelo kaZulu. Untukameli Inkomo weStudio 7 uqoqwe ngodaba lolu lokucubungula ezombusazwe uMnumzana Ebhidlela Ncube.
Ukudutshulwa ukutshaywa ukwethuselwa kwabantu ngenxa yembono yabo kwezepolitiki kakufanelanga kwamukeleke noma kukuliphi ilizwe. Akufanelanga kube khona eMelika, akufanelanga kube khona eZimbabwe, akufanelanga kube khona ekuzwekazi le-Afrika emhlabeni wonke jikelele. Abantu bonke kumele bakhululeke lapho bekhankasela amaqembu abo, bekhankasela lokho abakukholelwayo kumbe betshengisela emigwaqweni. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi njengalokhu uhulumende weZimbabwe ekusola lokho okwenzeke kuTrump akubona ukuthi kakwenzakala eZimbabwe. Lapho ekhuthaza iMelika ukuthi ihloniphe amalungelo abantu awahloniphe futhi eZimbabwe. Ngaleyo ndlela sizaba lomhlaba ongcono kulalowo silawo namhlanje.
Ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leMelika siyazi ukuthi abumanga kuhle. Incwadi kaMnangagwa le ubona mhlawumbe siba lomthelela yini, sibone kusiba lenguquko kumbe kuyaphelela encwadini khonapho kudaba lukaTrump?
Amagama wodwa ngeke aze ayidale inguquko phakathi kobudlelwane phakathi kweMelika leZimbabwe. Kusadingeka kakhulu ukuthi kuthathwe izinyathelo ezinkulu okwedlula lamagama ukuze kudaleke ubudlelwane obuhle. Ukuthi abeZimbabwe basole ububo obuyabe busenzeka eMelika ukwephulwa kwamalungelo abantu kwethuselwa kwabantu ababe bekhankasela iqembu labo kuqondile njengalokhu iMelika layo isenza kanjalo eZimbabwe. Akulanto embi kulokho. Kodwa-ke khona kodwa akubudala ubudlelwane obusha, akubudala obuhle. Kuyadingeka ukuthi baxoxisane babonisane ngokuba siyabudinga ubudlelwane obuhle phakathi kweZimbabwe neMelika. Buyasisebenzela sonke, buza sidalela imisebenzi, buza khulisa ezomnotho, benze kube kuhle njalo empilweni zamazwe la omabili.
Inxa libukele liphandle Ncube, likubona njani okwenzakalayo eMelika?
Inkinga esiyibona singaphandle kufuthelana kakhulu phakathi kwama Republicans lama Democrats okwakukade kungekho eminyakeni eyadlulayo sekusenza kube nzima ukuthi kuvunyelwane ngemithetho kuvunyelwane ngebudget kuvunyelwane nje lokuthi iMelika iyini ifanele ibe njani ayini amalungelo abantu iyini iconstitution yeMelika sekudaleka uqhekeko phakathi kwabantu abafanele basebenze ndawonye kanti ke khona lokho kusebenza ndawonye yikho kusiza ukuthi iDemocracy intando yombuso wabantu lokushintsha kwamalungelo abantu kuqine ngakho ke kusadingeka ukuthi babuyele esimeni sokudinga ukuzwana ukusebenza ndawonye bahlonipha amalungelo abanye ukuthi babe lembono engafanele yabo kuqakathekile khona lokho ya kodwa nanxa sengisho kanjalo iMelika lalokho okuthiwa ama strong institutions akwazi ukunqanda udlakela akwazi ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kuhlonitshwa amalungelo abantu kuhlonitshwa iconstitution lazo zonke lezi yazinto kodwa ke solusiya lokho lisuba khona uqhekeko olungadingakaliyo olucina lusenza benzima ukuthi democracy iphile ngendlela efaneleyo lamalungelo abantu ahlonile.
Umnumzana Evidlela Ncube ingcwethu kwezombusazwe bexoxa econgweni lo ntungameli Gomo weStudio 7 ekoBulawayo. Umthethondaba ophakemeyo oyeHigh Court namhla ukhulule ngemali yesibambiso yebail wesilisa oleminyaka ephansi engaphansi kulitshumi lasitshiyangalombili wabotshwa lamalunga e-CCC ngenyanga edluleyo. Igqweda elimela abe-CCC umnumzana Agency Gumbo uthi ukhululiweyo uzaphuma entilongweni kusasa sebemlungiselele imininingwane efunekalayo. Kodwa amalunga e-CCC angamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 akuqela isiphathamandla saleli bandla umnumzana Jameson Timba azaqhubekela phambili evalelwe esidokisini ngemva kokuba umantshi namhla ethe uza kwethula isinqumo kwisicelo sabo sokukhululwa ngemali yesibambiso kungakafiki ulwesine kuyonale iviki. Asizweni umnumzana Gumbo echasisa okuningi ngalolu daba kungqoqo wayeqhube losithandekele Mhlanga weStudio 7.
I-hearing yethu ihambe kuhle lamhla enkantolo kodwa inkosi yenkantolo yathi yona izagcina isinqumo sayo isinikeze mhla ka 18 July kungolesine iviki leyi esikhona. So silesifiso lathi ukuthi ngolwesine isinqumo lesi sizaphuma and sizaphuma sihambelana nalokhu esikukhangeleleyo. Sikhangelela ukuthi umthethosisekelo wethu uza kuba nguwo uzanika i-guidance kunkosi yenkantolo ngoba umthethosisekelo wethu ukuthi ukuthi umuntu wonke oboshiweyo ulelungelo lokuthi anikwe ibail. So sikhangelela ukuthi mhle ngolwesine amalunga ethu onke aza phuma esitokisini and indaba leyi ihambe siyaphambili abantu bethu bangekho phakathi kwesitokisini. Esikushoyo ukuthi babe ngafanelanga ukuthi baboshwe ngoba akulacala abalenzayo. So sizabe sisazisana noZulu ukuthi uyabo kuhamba njani and isinqumo esizaphuma mhla wesine siyabe sisithini. And kodwa kulo munye owedwa onikwe ibail lamhla ngenkantolo and lo unikwe ibail ngokuba yena umntwana omncane ophansi kweminyaka e-18 umthetho wethu awuvumi ukuthi umntwana ongakafiki iminyaka 18 evalwele phakathi kwesitokisi ume ngamapholisa kumbe i-prison services. So kwayenzakala iphutha e-magistrate court and yiko lokho okukhulunywe yi-court inkantolo inkosi yenkantolo enkulu wathi iphutha leli kumele lilungiswe umntwana lo ephume phakathi enikwe kubazali bakhe.
Labo abalokhe bevalelwe esitokisini bona sebenja abathi bachaywa ngamapholisi.
Amalunga ethu acomplain ukuthi ayagula aphakathi kwejele amanye amalunga yethu alimazwa ngoba abantu mhlalawo bebotshwa abantu bachaywa abantu bafakwa i-tear gas and abaningi babo balimele. So lesifisa ukuthi bephume ngolwesine ukuze sikwanise ukuthi sibahambise esibhedlela sikwanise ukuthi sibanike i-medical attention layo abayidingayo ukuthi bephole le condition abayikuyo. Sifuna ukubonga umuntu wonke who's coming out ukuthi support abanye bethu ukubonga umuntu wonke onike solidarity esibonga amalunga amanengi abuyayo and ababe bencedisa lokudla bencedisa lokunengi okufunakalayo ngamalunga ethu avalelwe esitokisini. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Agency Gumbo igqweda elimela abandla le-CCC ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Kusenjalo umthethondaba kamantshi namhla wenqabile ukukhulula osomabhizimusi ababili umnumzana Mike Chimombe lo mnumzana Moses Mpofu entilongeni ngemali yesibambiso ebail esithi balakho ukubaleka kungakathethwa icala abaletheswayo elenkohlakalo njalo labantu bengasola ukukhulula kwabo. Kulabantu abathi kulabanye abantu kobulawayo abathi sebesehluleka ukudla kabili kumbe kathathu ngelanga njengenhlala yenza ngenxa yendlala ebangelwe yikungani ubuhle kwezulu ngesikhathi sokulima. Abanye babo bebephila ngokuthola ukudla emaphandleni ukusebenza kumbe ukulima edolobheni leli, kubika uBathabile Masuku.
Abahlali bemadolobheni wonke eZimbabwe bakhala ngobuyanga lendlala abaphakathi kwayo okungajayelekanga ukuthi kwenzakale. Obekuyinjayelo yokuba indlala ibihlasela abantu emaphandleni baphephele kwabasedolobheni ngoba bekuvame ukuthi benelise ukubathumezela ukudla. Lonyaka kukhala lezakhamuzi zemadolobheni kulandela isomiso esidalwe isikhudumezi somkhathi emhlabeni wonke ese-El Nino. Ugogo Elizabeth Msebele, umhlali wakobulawayo, uthi sebetshona ngelambazi emzini wakhe.
Indlala kuphela, sele nzima, sele asidli lutho. Abantwana bahamba bedli porridge kuphela esikolo. Ngilapha vele kangihlanga kusukisele ekuseni ndli porridge. Asikwazi lo nyaka sizakufa ngendlala shuwa.
Baningi abakusimo lesi kobulawayo. Abanye sebephila ngokutshaya amakhasi kumbe ezinye indlela ezingaqedakaliyo ukwenzela ukuziphilisa. Unkosikazi Buhle Benkosi Chuma ophila ngokuthengisa impahla emigwaqweni uthi benza konke okungabanika imali.
Kunzima kulezi nsuku ukuthi imali ihlangane lanxa sithengisa lapha emgwaqweni akuphumi lutho and kukhanya ngani into yangkhona iyaphambili and imali ayikho. Abantu abaningi sebeze behamba ukuyabheja kumabheithi emozi bezama ukuthi bangezelele imali kule abayitholayo. Ekubhejeni laphana lakho kunzima, abanye bayabamba abanye bengabambi. Kuthola ukuthi uzaqeda iviki lonke ubheja kodwa ungatholi lutho.
Uphenyo olwenziwa yiZimbabwe Livelihoods Assessment Committee ekupheleni kukaNkwenkwezi lwaveza ukuba kulabantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.7 million abakhangelelwe ukuba bazafuna ukudla lonyaka ngenxa yendlala. Inani leli likhangelelwe ukuba selakhuphuka kulandela inhlolisiso eyenziwa zinhlanganiso ezigoqela e-World Food Program, i-UNICEF lezinye ezathi kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi i-9 million eZimbabwe abadinga uncedo lokudla lonyaka. Inhlanganiso ye-UNICEF isanda kubika ukuba amabele edlula isilinganiso sokungamachumi ayisithupha i-60% atsha ngesikhathi sokulima ngenxa yokuswelakala kwezulu. EleZimbabwe lidinga amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 billion United States dollars eyokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngubathabile Masuku.
Siyosikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamapolisa akwele Kenya angamakhulu amabili 200 afike namhla kwele Haiti kubalondoloza ukuthula kulandela ukuphamuka kwempi yomvukela kulelo lizwe. Abanye babo abalinani elifanayo bafika kulelo lizwe ngohlangula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika uba ele-Israel lihlasela ngamandla eGaza okuhlala khona izipepeli. Wezi patalane leMelika. Waye ngumongameli wakweleMelika umnumzana Donald Trump izolo ukhethe uSenator James David Vance ukuba abe ngumsekeli wakhe kukhetho lukamongameli oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. UVance wagcothoza kakhulu uTrump kusanda kuhlaselwa idale leCongress ngomnyaka ka-2021 ngabalandeli bakaTrump abefuna ukuvimba ukuvalwa kwama-electoral votes. Waxolela nalo Trump ngokuya kwesikhathi. ababili laba okwamanje basemhlanganweni we-National Republican Convention eMilwaukee. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uTabo Kancube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Phithizela Ngcobo izizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kule Melika.
UTrump izolo ukhethe umsekeli wakhe bamthi ngisenator we-Ohio uVance Neue ozabe ehamba lo-Trump lapho bencintisana lo-Biden lo-Kamala Harris.
Umnumzana Trump udinge umuntu sibili osamutsha oyenelisa ukuthi agijigijime, likubona njani lokho?
Ngombono wami yinto enhle, kungenani ukuthi mina ngimi kuliphi ibandla bekuluphi nyawo kwezepolitiki, kodwa yinto enhle ukubona abantu abatsha bephiwe ithuba lokukhokhela ukuthi labo bebonakale. Kuyinto enhle, iyakhuthaza abantu abasha ukuthi labo babambeke kwezombusazwe ngoba baye bebona ontanga yabo sebengabakhokhela.
Njengoba uMnumzana Trump ehlaselwe ngomgqibelo kumbiko wakhe okhangelelwa ukuthi uzawukhupha kusasa ngolwesithathu, singakhangelela umbiko onjani?
Sikhangelela ukuthi uMnumzana Trump ulibandla lama-Republican. Ama-Republicans ayazakala lapha eMelika ngokukhuthaza abantu ukuthi bebe lembobo, bakhuluma ngamalungelo abantu abalembobo. Besizathi sithi ngabe ubezabuya sasa ekhulume ngodaba lwembobo lolo, ngoba abantu abaningi sebephelile. Sikhuluma ngabantwana esikolo, sikhuluma ngabantu nje ababukela ibhayisikopo ema-mall. Bengifisa ukuthi ake khulume ngendaba zokuthi kukhangelela ukuthi abantu wonke bengatholi imbobo le ayiphathi izandla abantu okungamelanga bebe layo. Kodwa ngokuthi ibandla labo ngelive lelikhuthaza imbobo, bathi bona ngokutsho kwabo imbobo ayibulali muntu, okubulala umuntu ngumuntu. So bazabe besalavele ukuthi athathele abantu imbobo. Kodwa bengifisa ukuthi ngabe uyakhuluma nje ngodaba lokuthi asilungisele indaba le yembobo, ngoba siqede abantu, sibhindise imbuli, sibhindise izigaba ama-communities. Indaba ebengifisa ngabe iza kuba sekudisi, kodwa angikhangelelanga ukuthi lokho kuzayenzakala.
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika, wexoxa loTabo Kancube eseMaryland khonapha eMelika. Abatsha eZimbabwe bathi bayahlupheka okumangalisayo, kodwa kungabehlula ukuba betshengisela emigwaqweni ukuze uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa alungise okunye okubakhathazayo njengalokho kwenzakala kulezi nsuku kwele Kenya.
Abasakhulayo bathi badla imbuya ngoluthi kwele Zimbabwe ngenxa yesimo somnotho esibi, abathi siphazamisa ikusasa labo. Abakhulumele Studio 7 bathi imfundo yabo kayisizilutho ngoba kabalamsebenzi njalo kabawatholi amathuba emsebenzi. Banengi abatsha abadabuke inhliziyo. Omunye wabo nguThemba Mazwi owafunda ekolishini le-Midland State University ngomnyaka ka-2015.
Izinto eZimbabwe azisasimelanga kuhle thina njengabantu abathi lokhu esafundayo, safunda sayenza ama-degree amakhulu kabi, but sesifikile isikhathi sokuthi asange sitsho sathola ngisho umsebenzi noma ngaphi. And into yangibona ngokukhanya kwayo, saze sifike isikhathi sokuthi sasibe lezimvu nolezimhlophe emakhanda singazange sasebenza noma ngaphi.
UDivilliers Sibindi owafundela ukukanika izimota ukusimo esifanayo.
Iningi lethu sihambile ezikolo, njengami ngahamba epoli ngayakwenza i-mechanics. Babesitshile nje abadala sikhulu ukuthi imisebenzi yokuzenzela ngezandla yiyo engakunika impumelelo. Twasihambile lathi emakholejini sasebenza, safunda, kathesi sesilawo ama-certificate okuthi sibe sikwanisa ukuthi sisebenze. Kodwa lapho esifika khona basitshele ukuthi bafuna abantu abalama-5 years experience.
Loba nje kunjalo, abanye abatsha bathi kunzima ukuzilwela eZimbabwe okufana lokutshengisela emgwaqweni okwenzakala kwele Kenya, lapho abasakhulayo ababambe ngamandla uMongameli William Ruto ukuba alahle umthetho obese kumele wethule nguhulumende obuzakhuphula imithelo, intengo yokudla lokunye. UGracious Nyathi osakhulayo ohlala eHarare uthi kunzima ukwenza lokhu kuleli ngoba uhulumende uncindezela uZulu.
Intsha yelizwe leZimbabwe iyesaba kakhulu ukuprotesta ngoba kunzima. Ama-rights okuprotesta awasekho ngoba ihulumende ebuswa ngu-President Emmerson Mnangagwa ayikuvumeli ilogcubu. Intsha iyesaba ukudutshulwa kumbe ukubotshwa.
UZibusiso Dube isakamuzi sakoBulawayo njalo elula amalungelo oluntu uthi kumele kube lendlela zokutshengisela ezingeladlakela ngoba elakusasa labo limanzonzo.
Ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha asitshaya esilimaza lokusibulala, ngikhuthaza abanye ukuthi baprotesta ezindaweni ezinjengabo-Facebook labo-Twitter. Yikho kungani kungcono ngenxa yokuthi amapholisa lamasotsha khonapho abasibambi.
Kulabanye njalo abafisa ukutshengisela emgwaqweni besithi benza kuhle abatsha kwele Kenya asebebambe ngamandla uRuto ukuba amise umsebenzi abaphathi ntambo bakahulumende okuthiwa kabaqhubi kuhle umsebenzi. Robert Sithole uthi kunengi abakufunda kokwenzakale eKenya.
Bayithe eKenya kungakhathaleli ukuthi kukhona basuka kumabandla atshiyeneyo awezombusazwe, kuhlanganisela abebandla likaWilliam Ruto obusayo. Kodwa ngenxa yokuthi umthetho owawupasiwe wawuhlukuluza umphakathi, bavuma ukuthi babambane ukuze batoyitoye batshengisele against umthetho lo. Number 2, kusifundisa futhi njalo ukuthi kwakhona abantu abasha silomlando wokuvikela kumbe ngathi mina defending the national interest kanye lekusasa lethu.
UMthu Magama ohlala eJombe uyakusekela lokhu.
Nabe eZimbabwe mbona abasha kumele kube ngabe yibo abagijima phambili besola bebuza imbuzo bebuza umongameli welizwe uMnangagwa lekhulumende wakhe ukuthi besola ngendlela ikakhulu lesenxagayela i-corruption eyenzakalayo. Kumuthi ngawo ntanga yobagijima phambili besibuza imbuzo eminenginengi.
Kodwa uJohnson Moyo osakhulayo okubandla leZANU-PF uthi uhulumende uyazazi inhlupho zabatsha, ngakho-ke akumelanga becabange ngokwenzakala kwamanye amazwe. Ungakhangela njalo nje sibuye ku-new dispensation uzabona nje ukuthi izidingo zabantu abatsha ziyaqakathekiswa kakhulu. Their inclusion ku-politics ikhona, ungakhangela sesile youth quota yonke nje i-province silo muntu omutsha oyimeleleyo. But ukhangele kakhulu kwezamabhizinisi, abantu abatsha sebayenzelwa le bank yabo, i-youth bank le, i-empower bank, eyiyo encedisa kakhulu abantu abatsha ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo, ba-create employment for abanye babo. Uhulumende weZimbabwe wabulala abantu abayisithupha ababezihambela eHarare lababetshengisela ngomnyaka ka-2018 bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Abaningi abatsha bathi kusakude ukuba batshengisele emgwaqweni ngoba besisaba ukubulawa nguhulumende kaMnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhlelo lwe-Livestock Diaspora Forum ngolwesithathu sixoxa ngamalungiselelo okhetho lwaseMelika kulandela ukudutyulwa kukamnumzana Donald Trump, yena ozanqikilana lomongameli Joe Biden kulolu khetho ngolwesi. Umongameli Emmerson Mnangagwa ovame ukwetheswa umlando wokutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho ubhalele umongameli Biden incwadi esithi uhulumende weZimbabwe uma labantu beMelika ekusoleni lolu dlakela. Asihlanganeni kuhlelo Livestock Diaspora Forum ngolwesithathu.
Kwezomnotho namhla sixoxa nomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Traders and Vendors Association ngezakhiwo ezokuthengisela impahla etshiyeneyo ezama-business hubs.
Iindawo zokusebenzela azeneli, so ubona abantu besabalela idolobho lonke bezama ukuthi bathengise indawo zonke. Imbangela kuyukuthi kumele kube le mzamo, bengithi mina akula ndawo zokuthengisela, onke umuntu ufuna ukubuya enzikini yedolobho, so kumele abantu bahambe bayesebenzela ngaphandle kwedolobho. Kube le mzamo yokuthi kube lezimota, kube lamabhizinisi avulwayo emaceleni kwezokuthi abantu basuke edolobheni, ngoba kathesi sokuminyene sibili yikho kunzima. So kuhlala kuliwa amapolice ekhansili abantu ababethengisa ezitaladeni. Kodwa mina ngiwazisa ukuthi ngicabanga ukuthi ngalo kuyacreata singamanye ama-business hubs abantu babuthanda basebenzele khona bonkulumane kwezinye indawo komganwini, kube lama hubs amaningi ozothi abantu bengabuyi bezothi gwaqa bonke edolobheni ngoba uze kwenele kuyanyathelwa nakusokuliwa.
Ye, ungalungisa khonokho nxa usithi ama-hubs lawa kuyabe kuyinto enjani lapha abasebenzela
i-hub ihapho ngathi ikabe kuyini kuyi business center bese be creator ukuthi maybe imchova ifike ime khona lapho kube lezinye izitolo webs bona khona lapho ngaphansi ngiphanisele inkulumane complex ngiphanisele intumbane abantu sebabaleka e complex ngalesi akusela abantu abaningi abakhipha ama spaces lawana so ke ukuthi ukuthi bina ama company angabanika izindawo lezi njengokuthi intumbane anti abanikazi MIPF yini inkulumane imnikazi old mutual laba khaya khona bangayisibekayo ama rentals abantu abangabaleki ngoba abantu babaleka ezitori bephuma besiyaphandle so i-congestion lesesilayi town la bakala ukuthi abantu ama-rentals abedula ukuthi basuke baye ngaphandle so umuntu sebona ngolunye ezisebenzela anywhere edaladeni
ye kodwa kumahabhona lawo kuyabe kule bhizimusi yini kumbe kuyaungazange ukudonsa nzima
ibhizinisi bakhona ngokhangela emva kadube ngesikhathi se-covid apha abantu basebe-create ama-hubs ngakhangela kunketha e-710 enketha 7 ukhangele entemba ngale kwakuhlala kugcwele phamba abantu khona ngale abantu sebevula indawo khathesi kugcwele abantu bayathengisa khona ngani but indawo zavulwa ngoba edolobheni kwasekuvaliwe so abantu bengabuthana guys siyasebenzela lapha asisuki lapha abantu bayajayela indawo even khonapha kusiyabo 50 avenue lapha kugcwele khona abantu lamanye amastarata kugcwele khona abantu angipho kulo muntu wasuka waya khona bayagcwaliswa khona so i-council isebenza la ama-stakeholders ingathi okay siyaqhetha ama-hubs lapha abantu bavumelana lokho umuntu isebenzela lapha kuyaqala kunzima even i-highlanders market esikhona kathi sesidubulela sikobulawa ukhotama abantu bengaphumuka khona ngale but kulabantu abayahlala khona ngale khathesi kuye kugcwele kuyesabeka indawo e-Highlanders.
So i-council ikhuluma layo yini ngakhonokhu babantuwe?
Iye siyakhulumisana layo ngike ngizwa bekubalisa mhlawumbe ukuyana ku-council meeting ama-council azokhuluma ngakho ukuthi akube le mzamo. Ubonakala osokusela ukuthi khona la kube le mzamo ebambekayo kusuke emazwini kodwa thina i-council esenzele khona ukuthi isinikeze ukuthi sibe ukhakela inkulumane market lens iyakhayo ngale ukuthi create also i-hub khona ngale so in one way or the other they are also trying to work in ama-stakeholders abangaba le capacity to also work with the council in decongesting the city. So thina siphezu kwabo kathi sizama ukuthi sikubambe inkulumane ngayo.
Lo ngumnumzana Michael Ndiwena, umqondisi wenhlanganiso yobulawa Traders and Vendors Association, waxoxa le Studio 7 ekobulawayo. So isikhathi sabalaleli,
njani lonke balandeli be-Studio 7 abasakazi bonke otungwamile Nkomo bonke nje ngiyalibulisa botaboka Ncube ngiyalibulisa lonke nje basakazi bonke oGibbs Dube ngiyalibulisa. Mina kule nto engihluphayo lapha ngendlela yokuthi kuthiwa kulungiswa ngendaba yekugurawundi, indaba yekugurawundi leya kula nto elungiswayo lapha basifaka amanxeba laba bantu ngoba kunje safelwa ngabazali. Abazali bethu Ncabethi bayalungisa lolo daba, bazabuya labo yini? Bebuye labo bephila ngoba bona mna ngagwa yibo ababulalayo. Uma bengabuya labo baphila, hayi lapho esingacela singaba loxolo khona. Uma bengekho sixolana umuntu obulalela umdeni, izinduna lazo ezingasekelana labo mnankaka zithi ziyalungisa lolu daba ziyabe zidinga ukuthi zicabane nathi njengento engekho vela kulaxolo la kulaxolo.
Siyabingelela Studio 7, siyabonga umsebenzi. Siyadana kakhulu ukuthi i-corruption leyi ekhulunywayo eZimbabwe obelief gawane bengayazi. Beyazi kahle mhlophe bephika amaphilankani. Akula government emhlabeni le-corruption njengezami PF eyakwanisa ukwenza i-corruption yokuthi igwinye i-opposition ye-corruption befaka abantu bafana nabo Sengizwe Tshaba ngokuba sebengo-president be-PPC. Bonke uJoseph Chuma kathi siba ngabo-members of parliament bangene ngayiphi ithalenga ngaphandle kwe-corruption. Akula mali ekhona elizwe, imali ngezami PF. Aso-corruption yona leyo. Bahluleke konke imigwaqo vele ukubalisa ikwenza indlala kathi ziyafa ingane zabantu la emakhaya. Imali kodwa ikhona idliwa ngumuntu oyedwa uthenga into ayithandayo ihambe faka imali emakhantrini efihla imali kubo Singapore kubo Dubai beyakha amabhilidi le imali yelizwe aba ingane zelizwe zihlupheka ziyakuwe zikafuleni eBotswana zishiswa ngamathaya emazweni lana. Abantu bezani beyivuma nale nto esithi bayizani kumele babuse kuze kube yi-2030 kuyabe kunjani lapho. I-corruption into ezano nje mhlazana abantu beZimbabwe bazavuka phefumula umuyo ongcwele ukuthi ma mhlazana uNkulunkulu ezayikhipha izane naleyo ngoba abantu bakhombisa ukuthi abayifuni kodwa ibusa ngenkani yesigamu kuze kube yimanje. So lapho uNkulunkulu uzayikhipha khona izane abazabe besaphila bazabona khona ukuthula lokuxolo kulungiswe. Siyabona
ye sanibonani ku-Studio 7 basakazi. Ikhona nje into ekhathazayo okubuhlungu ukuthi abantu bakithi abayiboni ngitshola kancane. Ngo-2009 kwavotwa izano yagcina ukhetho kwenyanga ezintathu. Baqeda lapho bayakhipha imphumela isivuna bona. Baqeda lapho abayenzwanga lutho, umgabe wayangena seyedwa uthwangilayise buyele emuva. Akulanto eyenziwayo, impilo yaqhubeka nje kwangathi akwenzakalanga lutho. Nanku manje ngo-2023 abantu bavota ngobuningi bevotela i-CCC. Izano yaqeda lapho lokuthi bawina kanjani lamanje akula muntu okwaziyo. Kambe manje malibhekile licabanga ukuthi khona abantu ikhona into abangasayenza laphana ukuthi ama-opposition party azathi akhona utshintsho angalwenza laphana. Mboni ngathi ama-opposition party akula nto angayenza ngoba kambe khona lokho kwenza izani ihlale loba ingawinanga. Kungayenziwa kanjani ukuze ingakwenzi?
Yesikhathi asikavumi lamhlanje oluvalelisa ngenjabulo umthembo sithemba yokhipstube ilale yalandela iLeftoko manje.